Okokuqala kumele ubone ukuphikisana kwe-research le okhuluma ngayo. Uthi ngapha bathi hayi i-rule of law ikhwelile esibili kuyabanjwa. Khona i-rule of law ibanjwa ama-human rights abuse wona abezingena ngabelini aseshoda. Sombe siyakwazi kube ngumnyaka olapho ozoba kona lo khetho samongameli zabedane beparamende namakansela. So lapho umuntu kuyokuthi wenzame ukuthi athi PM kumbe sibili kwana ukuthi anticipate into engavele nxa ukhetho beselubuya kuthi into engavele iZimbabwe ibile ngodlakudlaku ngokungela kuhlonipha yama-rights abantu. Yikho ubona abantu benzenjalo kube yibona bezobele izamupm besisaba kade behlukunyeza lento ezifana nazo nalezo. Iqiniso okupheleleyo likhona ukuthi iZimbabwe isekuthuthukeni kathezini ngalesi sikhathi ngoba umongameli wayo lo hulumende wakhe lebandlelibisayo sonke sivumelene ukubana sikhangele ukuthuthuka kwe-economy ukudlula yonke into. Kamengi sihlala siku-political gear kodwa umongameli ubaba u-AD Nangalwa ukuthi yena hayi abekhiphela amajazi epolitiki la siye sigqoke amajazi okuthuthukisa okuvuselela i-economy. Yikho ubona into zonke ezathi zenza infrastructural development ukulungisa amagesi ehambe ngale amadamu esathiwa labantu amazabe khona konke lokwana kuyinto yokuthi kumele ukuvuselela u-economy weZimbabwe. So lokho ukuthi yena akulama yini ngazi yabhinde bana ngokwaye wazikhulumelayo nje somuntu ngimorisa bezame ukuthi ukuthi bona bacace ngani nxa bebeshiwe.
Kodwa omunye engathi kundaba zamalungelo ugwalo lolu uphenyo lolu luyitshaya ekhaleni ngoba siyabona nje amalunga e-CCC ayabotshwa agcwele ejele obaba uSikhala kanye labo Amos Shibaya labanye. Kodwa abebandla lenu babuchuma esikhathini esiningi asikaze sibone kubotshwa lo yedwa kuthiwa wenze umhlangano ngaphandle komthetho.
Okuqakathekileyo ukugcina umthetho kodwa kwana besibukona eZimbabwe i-rule of law iyakhwela kutho ukuthi bakhangele abantu abaningathi abezalo sef esikwaziyo ukuthi noma si-ruling party kodwa umthetho othi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu usuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emaphoyiseni kumbe ubazise notivele ucela ukubazisa abana hayi ngizama lo mhlangano endaweni ethize ngikhangelela abantu abangaka abathize ukwenzela ukuthi bona labo abomthetho bebekwazi njalo bekubhashobha labo bebona bona ukwenza ngokuthula njalo akunamuntu ozawuphazamisa. Thina njengezamthetho siyakwenza lokweni siyayatela amalungelo wonke wena akula muntu owenza umhlangano ungahambanga wazisa i-police station eseduzane lawo ukwenza ukuthi ujeke lowo mthetho. Pho bona laba be-CCC benza nabobo vele ngoba bayakwazi ukuthi kona bengawuphula lowo mthetho bazabuya bengomosha bese bekhithi nabeqhobe ephezulu laphana abantu bethi hani labona basihlukumeza abasivumele ukuthi benze umhlangano wethu. Kukanti-ke hayi babenze izinto zabo kungekho emthethweni thina sigcina umthetho ukubona thingabona.